Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Sile ngqoqo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduru nokumazi kwami nokumazi njenge-LPP azange ethe siyakukhwalithi wathi siyakhokhela ikhwalithi wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kobulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwesizini.
Then amaqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawina udalamo zabo khetha abandazi. Hayi, on and off kubadlali ukuthi ngekhetha khona manje kuqala kwenzini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla lezanu PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye indaba yekoalition sina njenge-MPP ayikapheli lokho kukhuluma. Okuzwakala sengathi kokuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi MDCT lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hayi akukavumelani, kusaxoxwa. Sinethemba kuzavumelana kuya kwesikhathi. Sina njenge-MPP i-coalition siyayifuna sibili, kodwa siyifuna ize ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalisini lapha lonke izangena ngena kukhwalisini lingene lisazi ukuthi kungenelwani, kwenziwani, hathi ukuthi senze ikhwalisini singazisananga siphinde sesixabana kusasa.
Kahle kahle, ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akunangxaki kangako. Into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi leza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Nakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi ama-candidate kwenzela ukuthi singancintisanisoti. So asiyo into elula, into enzimanyana, kodwa isikhathi ngathi siyahamba. Kodwa asimange ukukhampena, amaphathi wonke ayakhampena. Ikhoalithi ngayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hhayi kuleyisi sigaba kulindawo lapho iphathi leyenza so. So okuhluphayo ngokusaseleyo okusalayo khona okuvumelana into enjengazolezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru layo uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru nokumazi kwami nokumazi kwethu njenge-MPP azange ethe siyakukhwalishini wathi siyakhokhela ikhwalishini wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukuyikhokhela leyo ikhwalishini, kodwa akumelanga kumele kuvunyelwane amaphathi wonke nala kukhwalishini. Iyaza-ke iphathi eyodwa ithi mina enevumukhokhela ngumuntu eyodwa edile ngivumukhokhela bevumelane sonke. Okwakhathesi akukafiki esihlangeni sokuthi singabangisana ukuthi umbani ozakhokhela. Okokuqala kuqaphele kumanyanisa amaphathi kodwa Mduru njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu. Umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilunge kulungele abantu. Kungabe bekhona abanye engeke bayathe njalo, kodwa hhayi yena kwakhe kazakhathe njalo lo wafila emhlabeni kazakakuthule.
Lo-ke ngumnumzana Methuseli Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kobulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwakobulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso ke ukuthi iKFC bakhe indawo yabo yebhizinisi laphana eBradfield ithenda yokwakha indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders ebhizinisi kuyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele Mandebeleni kuphiwa abantu beHarare khonale kuhamba kanti njalo njengoba siwasinto zonke zelizwe leZimbabwe zibasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe. So-ke le tender-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant iKFC sebeqhathiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona le Harare bangaqhathi abantu bakithi khona apha kobulawayo kuwayo lasemandebele.
Manje njengebandla kukhona yini amanyathelo lizawathatha?
Siyabonga baba, amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi nangendaba ye-1979 Green Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke. So siyalwisa ngamandla okuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokhu kuthiwa i-KFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sitsho ukuthi hhayi kababisele khona le kibo kuqhatshwa abantu bakithi lapha emkhonweni wemandebeleni ngoba sinanzele ukuthi thina abantu bakithi ngapha emkhono emandebeleni abasuki bayicokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi. Akula bantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khona le kodwa kuyasidanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi. Babona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni wemandebeleni.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Amandla Nkomo njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga Ntungamile, ngibingelela abalalelwa.
Izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani?
Kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke andinto yokuqala yokuthi inkomo kufanele kumbe izifuyo especially inkomo kufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona. Ngakho-ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe and nxa sesuka sesiya esikhathini sehlobo yikho lapho esabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadibha apho siviki lonke. Kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedibhise. Okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole i-vaccination. I-vaccination siyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi zingathathi umkhuhlane. So zikhona akhona kama-vaccination okufanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole. So-ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo-vetinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama-vaccination okufanele ukuthi bawathole.
Ukhona yiphi imikhuhlane evame ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo?
Into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokhu esithi ngama-tick-borne disease and ngobuningi bayo kulabo liver fluke especially ma ukhangelele into ezifana nalezi zimvu lembuzi kwese kusiba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lambi skin, kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo. Ngeminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination. Kodwa ngaphezulu kwalokho ngoba utshani sobukhona manje egangeni, utshani lobo bungasela ukudla okunene. So ke enye into esiyasithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak. I-leak kabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo lani lani okwenzela ukuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola utshani obuluhlaza ubuthole ku-leak. So siyaxwayisa ke ukuthi abantu babele winter leak. Ngaphezulu kwe-winter leak utshani siyasixwayisa njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasithi bona behlanganise utshani babo labo molasses baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okweneleyo.
Esikhathini esiningi ubaba nkomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo. Abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi. Zona zinakekelwa njani?
Imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa kakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise ama-locals and amasondo. So ngenye into ukuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo. Kodwa phela lazo imbuzi zilama-vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa. Mina ngitheke ngixoxa lamajaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami. Kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle. So sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni between manje labo October lapho ukudla kuyabe kusilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi ziqine ziswele ukudla.
Kuphoselwa ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala.
I think it is lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebelele ukuthi hayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlela amahle wezifuyo. Asithathe ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi, kube ibhizinisi enkulu. Kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu. Sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi.
Hayi, siyabonga baba uNkomo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu intingane.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtunga Milinkomo.
Hayi, siyabonga Ntungamili. Uhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF. Sixoxa ngesigaba secholocho. Okokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo Nkosi.
Ye, ungasitshela ukuthi uminjani umumo ngapho echolocho nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjani?
Echolocho lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwonyaka lo odlule wedlule izulu linile sibili kodwa kunaezulu lapha izulu lapha liningi kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale bephakathi kwendlala kusiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka laba abangane basezidakeni hayi batholile mbijana kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leminye esimdala lapho abalima khona esimdala hayi baphakathi bazaba phakathi kwendlala ngathi abala abatholanga lutho nabo ngokunjalo kodwa sesikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube ngcono lonyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu bazaba nesikhathi esifitshane sokudinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngabe kuthiwa ngamadamu amakhulu njalo amadamu amanye atho ngadabuka anjabo kudaliya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi ifula yakho leyana ethela kiyo siyagcibeleka kungayisiko lokho amanzi aliba silawo silokweneleyo ukuthi bese yadonda sile minyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani kwakathesa
imuli lezana ezalabana abadilekelwa izindlu kwakathesa iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapha kade bekhona sebehandiswe endaweni lapha abahlaliswe khona butsha endaweni ibizana indawo yakuchino leyana kuhambe nje befakwa izidale kulandela umgwaqo wakosiphepha nalwana bahambe befakwa bedingela izindawo khona phani okwakathesa besebeyikhisa yakhelwe izambuzi sobenikwe lokwamatende nje kokuhlala khona phana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende luyoluqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakathesa sebekhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khona ngabe esikolo senisane sechino njalo siyakhiwa isikolo senisane siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo esebekhona kathesi ngalesi sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje bayabhodabhoda ikakhulu ngingananzelela insukwini ezedluleyo bengibona sibila MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele abomjuru uzokuthi ababonakele lapha lalapha kodwa engeke ngababona sibile ngabe MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo kusho ukuthi asebeqalisile nje bayabhodabhoda nje abantu phakathi kwezigaba bayafithikijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwa
Nxa sikhangele isigaba secholocho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli we omela icholocho edalela eParliament umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu isigabeni sethu ngapha kube kwabakhona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazi kwazise ezigabeni khona ngale ikakhulu iconstituency yakhe etsholotho north hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi sensana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi kwabantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye aluse aluse kakhulu ucelele ehulumende ukuthola usizo ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwama-flats khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende ngakhona ukuthi abantu bazebezacela abawakhe ama-toilets kwakuinto ezingakwana i-building ethilile naliyana konke ngathi ulwisile kucelele ehulumende nguye uminister u-MP uJonathan Moyo kade lwisa izinto lezo zibuye kuconstituency
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazo ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu lokho yiko ngikuqaphela njalo kwesikhathi mina ngishiyelwana umuntu oempo ungena ntoni engakhanyiyo icela uhlelo lungacaciyo hhayi lokwana avele nganzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enithi ngingakhangela okokathi esi ngangikhangela ubumo wezinto ngihamba labantu njalo ngilalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngilalela abantu abakukhulumayo ngiyethana labantu isikhathi sizafika kodwa ngizacross i-bridge nxa sengifikile kilo angilicrossi ngingakafiki lokhu angifuni ukwenza ingozi enjengayena leyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngilisuse ku-politics kodwa-ke ngikhona khona phana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini kuloma sengisenza ngiyabesenza into eqondileyo ngoba ngiyabesenza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
okwakathesi ngikuzanu p f sengaphenduka ebandleni lami izanu p f ibandla lami lalingixotshile kathesi njalo sebebile bangeleveta sengiku-executive yeprovince sengimemba yeprovince yemadebelele north province
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi njengaba lokunikana lombono lami bonga kakhulu abantu becholotho ngenhlelo ezikhona ziningi ihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sizabe sithintanani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni
hayi siyabonga
ngiyabonga
okay bye bye lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ohlala eCholocho ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo oweShe Votes uqhubeka kanjani. Sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party iPDP. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso weShe Votes selokhu la usungulayo lingabesifazana abangamalungu amabandla chiyeni?
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma provinces sisiyabuthanisa omama abangu-10 pe political party. Silamabandla angu-11 akhona embuthanweni wethu. So kuthi ukuthi sabe sile 110 women sesayenza iHarare. With those 10 women per party siyaba instructor ukuthi bahambe bayolungisa omunye lamunye amabizo akhe angu-100. So siyakwenza lokho, sisenza ilunch kumbe umbuthano nje omfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenza iHarare, khathesi sesizangena kwamanye ama-province. Asikabi le program emqotho ukuthi i-province elandelayo yiphi, ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi sabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa, like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane nxabekhona abayi-18 years and above. So esikwenzayo kathesi silama-coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngaphi ngokuqoqa amabizo abo. Saba lo mhlangano lo 2 weeks ago. Okwamanje abanye sebefike ku-97 names and 4 numbers, abanye sebesithi 100 vele sidlulile. Abadlulisayo siyawavumela lapho ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebe ngama-networks. Thina singazuza i-information sinikeze labantu bakhe 100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information, particularly i-information yokuhamba ukuthi siyoregister.
Ye, kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota? Ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe, ikakhulu iMathebelele.
It's not even me ezigabeni ezi abafazi in general, abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupha. Kukhona esizamele sihlale phansi lama-organizations asebenza khonokho. Uyabona ukuthi kathesi noma even khonokho yanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besiloke silwisa nalakho. Esikwenzayo is taking one thing at a time. Singeke sakulisa konke ndawonye, but sesihlangane lakho khonokho ukuthi kulabo mama abale challenge yokuzuza ama-documents. And lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni ama-numbers abo okubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abomama basemaphandleni. So wonke ama-research wona lawo silawo. Lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengu-4 ukuthi sikhangele i-program yethu ukuthi sihambisa njani nalokho kwamaphepha ukuthi singathi si-coordinate kumbe sibe le network kumbe sithi how can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha.
Leyo balaleli ibingqoqolo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ube lelanga elihle. Indoda yomnikazi ingoma emnandi ingoma ka Samantha Mazibisa ingoma yohlobo lwegqom isigqibela ke uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho sekuqhamuke inkulumo phezulu kokuqatshwa kwezisebenzi ze KFC kobulawayo Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhele ethi studio7@voanews.com. Igama uChris Gande Lilale.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.